Le indaba ebuhlungu sibili ekade sihlala siyizwa kodwa siyiziyo ingungwana kodwa lamhla kuhle ngoba ithumele egcekeni lalapha khonapha nje egwanda siyasiwabona amapostoni ubone behamba lomdlidli wabantwana ube uzwe kuthalwa ngumkakhe umntwana abancane okumele ukuthi ngaba sesikolo lokhu kungizisa ubuhlungu kakhulu mina njengomuntu ongumama ngoba impilo yomntwana leyana sihle yaphambaniseka esikolo kazangahambe ukubhala kakwazi ukubala kakwazi kuba yini umntwana esekhulile oright esevele esekhulile eselabo 35 years kuba yini lowo mntwana ngoba nanko phela obaba balempilo emfitshane singananzelela obaba bafa kuqala kulabo mama sesile ubaba umntana lalo yendise engu-grade 7 uyasebenza nga uyaselela njani imuzwayo kunzima kithi thina lathi esithi sifundile sabona umnyango wesikolo kulowo kuba nzima kakhulu kubuhlungu kakhulu lokho
ye nanto kudaba kodweni Reverend Sibanda akuluphathisize udongathini
lokhu kuyindaba njengoba esechathile idade ebuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi kuthi ukuthi impilo yalomntwana isithethwe yahle yabhindizwa sekunjengodiwo umuntu aluchayelele phansi kwahle kwachitheka yonke into ngoba kokuqala into esiyaziyo ukuthi ukuze umuntu abe ngumuntu omdala okhulayo kuhle empilweni kuqalisela esesemncane nxa bona behle begqibe umntwana ngezinto ezimbi njalo bethathe ilungelo lakhe lokuthi aye esikolweni ingqondo yakhe ikhule abe ngumuntu laye ozicabangelayo akwanise ukubona izinto angazenza ayesebenza njengabanye abantu lokhu singathi sokubulala umntwana esesemncane kodwa into ebuhlungu ukuthi uhulumende ubevele kwazi ukuthi into le yenzakalayo emapostorini kodwa ngenxa yokuthi amapostori yiwo asetshenziswa nxa kule mbuthano emkhulu kahulumende nxa njalo laphana kusiyavotwa siyakwazi yibo abasetshenziswa kakhulu bebesekelwa manje ngenxa yokuthi engxenye uncedo lwabo alusadingakali yikho sibona sebehlukuluza sebevotha kangaka
Mampofu udabolo nje ubona ngazani luxakululwa njani
lokhu kunzima kakhulu sibili mina ngibone ngathi isenze kade senziwe ngamapholisa sibili sokuthi balandi amapostori lawa besiyabotha laba bantu esisihle kakhulu sesingasabali nje sesingasangenisi ezombangaze kumbe ukuthi amapostori lawa ajayele ukusetshenziswa emibuthaneni kumbe njani isenzo samapholisa besisihle kakhulu ukuthi bahambe bebhiliza lesi isiga lesi esesijayele ukuthi amapostori asenza ngabantwana mbone ngani sokumele kathesi sibili amapholisa bophezuphini kungabi kuyikuthi kube yimpindisela le esiyibala emanyiziphepheni ukuthi amapholisa atafuna ukuyaphindisela hhayi sifake abantwana laba abasodibeni lowo engqondweni zethu ukuthi hhayi thina sifuna ukuthi kuncede abantwana laba hatho ukuthi kuyaphindisela ukuthi ngoba kulamapholisa achayiweyo sokumele lapha ngesilungu ukuthi singabi selfish singacabangeli thina amapholisa ukuthi amapholisa achayiwe alinyazi sicabangela abantwana laba abalempilo yabo esehle yanjani yabhidlizeka nxa abantwana laba bengabuthwa kukhona laba abajayele abangakhuluma nabo abantwana abakumbe ngithi kumbe kuthiwa ngamashrinki kumbe kuthiwa kuyini baxoxe nabantwana ukwenzela ukuthi abantwana labo bananzelele ukuthi isimo akade beyiphakathi kwaso yisimo esingalunganga yisimo esibi ngoba nxa umntwana evele wazalela emapostorini wakhule ekwazi ukuthi yikho okwenzakalayo yena engxenye ihlupho kaluboni bepro le nkinga zangikhona so kumele sibili njengamazimbabwe sihlangane sizama ukubhidlisa isitha lesi esesingenele abantwana
siyabona babamfundisa ukuthi lakudala kulabantu ababekhetha abantwana uzokuthiwa umntwana lo kumele ayekwendela kozibanibani izinto ezinjalo kambe ubona ngazani nxa sesikhangela le masikweni kwakungaphambanisi khonokho yini abantwana into ezinje
hayi vele izinto ezinjalo beziphambanisa abantwana ngenxa yokuthi zanxa amasiko ayenjalo siyakwazi ukuthi kwakunxele kungayisonto okumele ukuthi ibe ngabe iyenzakala ngakho khathesi ngibona ngani kule thuba elihle kulithamsanqelihle ukuthi yena ukhulumende nasikhangele ugatsha lakhe lolo lwezikolo njalo sikhangele loluyana lwe-social welfare elokuncedisa abantu abadibekayo ukutho isikhathi esishiso ukuthi bahlungule bakhangele ukuthi yibapha abantwana ingxenye langaphandle kwe-sports story ngengxenye emasikweni ingxenye kwezinye isikhathi lezinye njalo inkolonkolo ezibambezela abantwana labomama esingazinanzeleliyo kodwa ezikhona phakathi kwethu ngenxa yokuthenga into eqakathekile okumele ukuthi abalaleli bethu bebeyazi ukuthi ayisizo zonke inhlangothi zamapostori ezenza lokho njalo maningi amapostori niyazazi inhlanganiso udasiza layona le ebiza ukuyancedisa i-apostolic council ukuthi abasakufuni ukuthi amapostoli akwenze lokho